2016. Stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, wishing you a pleasant evening, a very good night, and a great week ahead.
Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi lanxa izulu linile ensukwini ezimbalwa ezedluleyo, amabele emasimini awavukanga njalo lingekela ukuna njalo, izifuyo zizaqhubeka zicuba ezigabeni eziningi zelizwe.
Izulu elikhulu kodwa ngokoma kade kukhona, asingeke silokhuze ungamangali ukuthi kusiyaphela next week sesiqalisa futhi ukudinga amanzi. Bese kubi kakhulu-ke ezifuyweni ngoba lokufa beseziqalile, lokucaka lokucuba konke seziqalile izifuyo, okuthi lingali leso lapho singani sibalethemba khona.
Ephelandaba eCholocho kubikwa akuzange kune lona nje ithonsi elilodwa lezulu kunsukwana ezedluleyo njengakwezinye izigaba zelizwe.
Njengaba khona la nasibili sengifika ngakwami nafika vele ngingazange kuthisa amagama. Lemumbu swatsha vele awuvuki loba lingaveli buye awusavuki futhi ngaphandle kwenyawuthi-ke.
Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labasakhulayo njalo lamuhla untungameli Nkomo ukhuluma labatsha abachiyeneyo ngekusasa yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inengi lithi lanxa izulu linile ensukwini ezimbalwa ezedluleyo, amabele emasimini awavukanga njalo lingekela ukuna njalo, izifuyo zizaqhubeka zicuba ezigabeni eziningi zelizwe. Asizweni ukuthi kwenzakalani eCholocho esigabeni semhlangano eGwayi. Kungxoxo esiqhube izolo lesakhamizi sakule indawo, umnumzana Vusi Dlomo.
Bengisithi mina esigabeni sethu lapho esikhona kudry kakhulu. Lokuchisa kakhulu ukuthi labalimi izingadi sezishile, lemasimini kuchile. Kodwa izibe lenhlanhla sehlelwa lizulu elikhulu sibili, hhayi amanzi agcwele indawo yonke okuthi sikhangelele ukuthi ingele nkomo kuzalokhuna, but singeke sithembe ngoba lungaba yile lokuqina njengoba kade lingelokuqala. Ingeke siyabe kufanele ukuthi vele kasizizanga lutho, but umumo kawukho right. Ngokukoma okade kukhona nxa lingasaphindanga, amanzi yona nakhona azashesha ashone ahambe. Kodwa nxa lingaphindi izulu ingangalele selizuzileyo, hayi siyabe sesikhangelela ukuthi lathi ngo-January lo angaphela singcono la nxabe siyasomela kusomele phambili. Kodwa nxa lingasaphindanga, hayi sizuze izulu elikhulu kodwa ngokoma kade kukhona, asingeke silokhuze ungamangali ukuthi kusiyaphela next week sesiqalisa futhi ukudinga amanzi.
Izifuyo-ke kuyathembisa yini ukuthi zizaba ngcono?
Bese kukubi kakhulu-ke ezifuyweni ngoba lokufa beseziqalile, lokucaka lokucuba konke seziqalile izifuyo, okuthi lingali leso lapho singani sibalethemba khona ukuthi mhlawumbe kuzaba lotshintsho kube ngcono ngendlela eline ngayo. Abantu besesiqalile ukuthi abantu bacabanga ukuthengisa, but into esuke ihluphe-ke abantu yikuthi abathengi izifuyo bangani bazithatha ngentengo ephansi kakhulu. So bezithatha ngentengo ephansi bese kusenza ukuthi abantu bangani bayadonda ukuthengisa. Sikuzwa lathi kwezinye indawo kuba sebethengisa ngentengo ephansi, manje thina lapha izifuyo esilazo yikucala kuphela sinequality yezifuyo ukuthi sizikhuphe ngentengo ephansi bekungayeni.
Emasimini-ke khona kwenzakalani? Kukhanya kuzavuseleleka yini lakho ngokunakwezulu?
Hayi, emasimini ngikhuluma nje bakhona abahambe bayathenduka besilekile ukulima ukuthamba kwangikhona. Yikho ngisithi mina kule ngozi yokuthi by next week inqabe ingasaphindanga, ungabona amanzi esesihlupha, behlulekile abanye kulima kuthambanga phansi emasimini, bathendukile abantu bengalimanga. Vele abantu kade bengakaphumi khona ukuthi bayelime emasimini. Singikhona siphuma nje namhlanje, nami ngingomunye wabantu abaphume namhlanje.
Lowo ngumnumzana Vusi Dlomo, isakhamuzi semhlangano eGwayi eCholocho, sixoxela ecingweni ekhonale eCholocho. Silokhu sikudaba olufanayo, umnumzana Moses Bafana owephelandaba eCholocho laye sikhulume laye ecingweni izolo esithi esigabeni sakhe akuzange kube lethonsi lezulu nje njengakwezinye izigaba zelizwe ngakho uhlupho lwabo luphindwe kabili.
Hayi ngapha ephela ndaba komile izulu alikho nezifuyo ziyafa lamadlelo ukuthi ziyakudlana inkomo uma kungabanje kuze kuyofika omnyaka asikwazi ukuthi siyalima ngani. Amanzi asiwatholi izikotho ezikhona khathesi uhulumende wafika liyazibonela manje imali ayikho ukuthenga amaphayipi konke lama-roads. Kufuneka izimali ukuthi into ezuze ngenxa yokuthi asila masamu asila mifula ufula singachapha ugwayi lahamba sibeledela sothola ukufula futhi namagusi kube kuthande ukuthi alibani kube kula madamu kube kuzaba ngcono ezifuyeni. Manje izifuyo ziyaba zikhangele thina umgodi ukhangele thina isifuyo lazo khonapho madonki imbuzi konke uma cabanga ukuthi kona konke kuyaba kufuna wena aliduko olukhona sibili
besisizwa abanye besithi izulu like lana
izulu line ekwezinye indawo ikakhulu etsholotsho esenta njengaba khona lana sibili sengifika ngakwami nafika vele ngingazange kuthisa magama lemumbu swacha vele awuvuki loba lingaveli libuye awusavuki futhi ngaphandle kwenyawuthi-ke kwesinyisikhathi njengoba siyahlanganisa inyawuthi lomumbu kuzaba ngcono kodwa umumbu hhayi siyakhohlwa ngakho asoze sibe lo muntu even okosa wona asoze sibe lawo.
Izifuyo-ke liyenzani ngazo?
Hhayi izifuyo sabanye sebethingcono sithengise njengoba siyasizwa esizwe seven ukuthi emasungu kathengisa ama-$30 $20 lathi sethi abingcono sithengise senze njengabo emasungu manje nxa uvele ule five siyathengisa ubesusenzani kukhangele ukuthi kungaphela kufengi kukhangele ngizaba ngikugamulela amahlamvu engceko ngafile otherwise hayi akuvi sibili.
Ngesikhathi kudingwa abazamela isigaba setsholotsho ephalamende kwasokule nhlelo zokugebha izibhorane
abanye bagejele ababa nenhlansa kona phana ekhampeni umnumzana kamoya babe nenhlansa bagejele ngekhampeni akukhona akwenzayo wagebha sibili usiphepha apho ukuba nje ngu-MP azange ayenzelile kodwa hhayi ujonathan usebenzile wakha la maklinikhi nasikhathi ekhampeni kodwa kathesi akumile akulalutho lwenzakalayo ngenxa yokuthi layo umkhonomi njengoba unje thina siba lo mnyama ukuthi ama-m p ethu asuka angene athina akulolunu uhlangothi angabona lolu hlangothi lungasadlisi sesethiya sesithina sesiya kulonye uhlangothi engazange avele esebenze lutho kodwa hhathi lo ujonathan ngapha enorth uncedile sile sibili sekuthi e-south e-south ngiyangibona abantu be-south etholisho e-south bathi abamazi lokuba mazi ukuthi ukhona kumbe yaphila angaze ephalamende kumbe aye ekhulume ndoda lo alibani jonathan engamthathele ethathi konke itholotsho yonke kungaba ngcono.
Lowo ngumnumzana Moses Bafana isakhamuzi sephelandaba etsholotsho sixoxe laye ekhonale etsholotsho. Ukuxokozela kubandla leZANU-PF lokubhidlika komnotho welizwe kuchiya abantu abaningi bezivuza ukuthi kambe iyozala nkomoni lonyaka kwezombusazwe. Kambe uMongameli Mgabe ulakho ukuchiya umbuso na? Ibandla leZANU-PF lona lilakho ukudabukana phakathi yini? Amabandla aphikisayo ke. Ukuzama ukuphendula imbuzo le, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani izani zahlangana lobuzimo obukhulu kakhulu phakathi kwalomnyaka njalo kukhanya ngani ubuzima lobuzabangwa ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe uyabe sethi hayi mina sokumeleke ngime kumbe kuyabe sokwenzakala kuyabe kwenzakale kwadinga ukuthi kube lomkhokheli omutsha kubandla leZANU ukulwisana ophakathi kukaNkosikazi Grace Mugabe lo mnumzana uMnangagwa. Ukhanya nxa kuyikuthi uPresident Mugabe uzabe engakulungisanga kuzaletha ukuzalo kusenza ukuthi abantu bezanu balwisane ngendlela ebuhlungu. Kuyakhanya ke manje ukuthi ukuxotsha bakwenza uMrs. Mduru. Lokho kusenza ukuthi izanu bezima umanager. Ngakho ngibona ngani khona ukuthi kulokulwisana phakathi kukaMnangagwa lo Mrs. Grace Mugabe kuzawenza ukuthi izanu ibuye idabuke njalo phakathi ngaphandle kokuthi nxa uPresident angakwanisa ukuthi esezele isikhathi ahlanganise uMnangagwa lo Mrs. Mugabe.
Yena uMgabe umbona na evuka njengelinye ilanga esithi ayi bantu beZimbabwe sokwanele kwami sengithiya isikhundla.
Hayi uPresident Mugabe ngeke phela enelise ukuthi isikhundla ngokuthanda ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa uyuthi kukhona okuyabe kwenzakele. Ngoba phela okwenza ukuthi uPresident Mugabe alelokhu ebambelele esikhundleni kangaka yilolo ludubo lokuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi ulamacala amaningi awenzayo angabotshwa kumbe enziweni izinto ezifana lazenezo nxa uyuthi abe phume embusweni. Angiboni zelezi zinto ezimsabisayo kakhulu zitholakala sezingasekho kwezombusazwe weZimbabwe kuluminyaka. Ngakho uPresident Mugabe ngimbona ebambelela kuze kufike isibanga sokuthi hayi lo befuna senelisi.
Kuhlangothi lwamabandla aphikisayo kuyini obona kusenzakala?
Kuzaba lokuxokozela kukhulunywa ukuthi kube lokubambana.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithani. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Inkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Inkomo. Namhla sixoxa labontanga abatshiyeneyo ngabafisa ukukufeza empilweni zabo lonyaka. Liluvilibana na kumbe lilesibane phambili elakusasa labo. Wakuqala ngilosomabhizimusi osacathulayo umnumzana Mthulisi Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi siyabonga baba.
Injani impilo siwubonile umnyaka ka-2016 ukuphathele?
Ngiyabonga ukuthi ngingenile emnyakeni ka-2016 ngingokuphilayo. Kodwa izinto kazihambi kuhle ngendlela engisebenza ngayo. Ibhizimusi lami libandezelekile kakhulu ukuthi angazi ukuthi ngizawuphutha ngingaphila umnyaka.
Wenzani kahle kahle Ndlovu?
Ibhizimusi lami ngelokufundisa labo abehlulekileyo ukuthi bakwanise ukuthola i-5 O-levels ababe befuna engathi ngama-crash programs.
Ukwenza ukuliphi idolobho lokho?
Ukwenza ngokobulawayo esigabeni seMachobana.
Esikhathini esedluleyo ububathola yini abafundi abafuna uncedo abaningi?
Esikhathini esidlule ngathi ngekuliminyaka emibili edluleyo bengibathola abafundi bekungenza lami ngenelise ukukhulisa ibhizinisi lami, lami ngenele ukuphila kuthi labo engisebenza labo ngenelise ukuthi ngibatholise imali kuthi lapho njalo engisebenzela khona ngenelise ukubhadala engathi irenti lamagetsi engiyabe ngiwasebenzisa. Kodwa lo nyaka kunzima ngoba lokho olukhalisileyo kusukele umnyaka uqalisa, sijayele nje uqala vele umnyaka nxa uqalisa. Lokho ngiqalisileyo khona ngabona ngithole abantwana abangu-6 ensukwini ngiyangithi nxa ngiqalisa into engiqalisa engxenye nxa kuqala ngila njabe nge-more than 30.
Isizathu ungathi yikubhidlika komnotho kumbe bapasile abaningi lo nyaka?
Hayi, indaba ekhona ngiyabe ngidingisisa lapho ebantwini abangaziyo esengisebenze labo ngisizwa njalo abanye abade bethembisile. Uhlupho olukhona ukuthi imali kayikho kungenxa komnotho wethu mhlawumbe owehlulekayo ngoba iningi likhala ngezimali izifiso zilazo. Bayabuya bezorejista abantwana ukuthi sifuna ukufunda kodwa bese kubamba imali.
Kusiyafika uMpalakazi ubona uyabusufike kuliphi izinga ekuthuthukiseni impilo yakho?
Ngenzi indlela okuqala sengayo kuNgo-January ngibone ngani lo nyaka kuzangizimela ngoba ngikaze ngenze ukuthi ngicine sengimisa omunye walabo engisebenza labo ngoba kuzabe sekuyehlula ukuthi ngikwanise ukuthi ngimphe imali.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Ndlovu, siyabonga kakhulu.
Hayi, nami ngibongile kakhulu. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi ungakhuluma izinto ezinje emoyeni uyakwanisa ukuthayisana lodubo lokuthi nebiso victimizer futhi sithi kodwa zimpilo zethu. Mina ngomunye wabontanga abangesabi lutho ngoba leli lizwe ngelami.
Direct from Washington, the voice of America.
Umlaleli wesibili esilaye lamhlanje ngomnumzana Charles Maphosa oweqembo elihlabela ezokholo kwele South Africa ele Indumiso Gospel Choir. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga baba uNkoyo, salibonani konke nabalaleli.
Kuwe la kuqembu lakho libona njani ela kusasa?
Ikusasa lona ngingalichaza ukuthi ikusasa lona beli ikhanya lisiba liqhakaza lisiba lihle kakhulu. Solokhu singena endimeni yomculo njengeqembu lendumiso Gospel Choir. Sikwazi ukuthi sihlangane sindawonye sabambisana kwazi kwenza ukuthi eminyakeni ophelileyo sabele dlalade lethu lakuqala elibizwa sesikhululekile. Lelo dlalade le idlalade lethu siqale ukulithengisa liyahamba abantu balithanda balithakazelela okubonisa ukuqhakaza okuhle kithi noma lekusasa lethu lisiba lihle kakhulu kulindima yomculo.
Ekupheleni komnyaka nxa libheka lizibona lingaphi?
Ekupheleni kwenyaka ma ngendlela esikhangele ngakhona sizibona sesikwenye indima noma kwesinye istep ngenxa yokuthi okwamanje sikhangalela ukuthi si-practice ezinye izingoma sibe lelinye idlalade lesibili okulungisa noma le video elikhalelwa ngabantu ukuthi bafuna ukusibona ku-video.
Hayi, kuyabongeka, silifisela amathamsanqa Mnumzana Maphosa, ungavalelisa abalale.
Ngiyabonga baba uNkomo lesize sonke sakithi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umlaleli wethu owesithathu njalo engokugcina kuhlelo lwalamhlanje ngomnumzana Sindiso Siziba oseBlumtree. Siyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga.
Ukuphathelene umnyaka omutsha?
Hayi, izindubo zodwa baba. Sisegangeni lapha sizama ukudinga imali kasiyitholi.
Idingwa ngaphi egangeni Siziba?
Siyagebha lapha ezimayini, kunezimayini ezama-small scale miners lapha, yikho lapha sizama ukuphandaphanda khona.
Kuyini elikuphandayo? Ligolide ngamadayimana kuyini?
Hayi, ligolide.
Ligebha ngaphi kwakhona kwePlumtree?
Kule ndawo okuthiwa kuseNgulizi, yikho lapho kunezimayini khona nje, yikho lapho esigebha khona. Kusemnolini nje webhoda weBotswana le, ibhoda lethwa yiMatilosi.
Nxa uthe watsheketsha kuhle ngeviki, uthole okunganani?
Ngeke sikubale ngeviki, singakubala bephose sithi ngenyanga. Ngenyanga phose singathi ngenxa uthe usebenze kuhle umuntu emunye kubuyela uthole abo-7 grand. Kodwa akusisikhathi kwasuchova sibe inyanga sezizwe mbili zibe ntathu ungazange uthole lutho olutheni.
I-7 grams zonezo nxa suthe wazithola ziyabe ziya kupha malini?
I-gram eyi-1 nxa sidingisa ku-black market i-$22. Kodwa mayithe yathengiswa ngokusemthethweni kahle ebhenki iyabe yi-30 ihlala ku-31 kusiya ku-$36 kusiya kuthi igolide lakhona lilesindo esinganani.
Nxa sikhangela ke okwenzayo Siziba, usiyaphutha umnyaka uzibona ungaphi ngempilo yakho?
Angizibona lokho ngime-1 ndawo ba.
Ye, hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Siziba, sikufisela okuhle.
Hayi, lami ngiyabonga lawe njalo bakubule sukuni.
Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mdwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.